So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu ekuseni ziku 19 mpandula 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abaningi basola ukukhalala ukulalela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa edalela eParliamente okwenziwe ngamalunga eMDC izolo.
Abantu bahambile ekhoti, thina sikhuluma ngabantu abaphilayo, bona bayadla bayasutha. Abantwana la futhi belungise, simelele leyo 5 years siqale phansi, because kathesi kuzabe kuncedane kube kuhlaselwa, kuyathina sokuliwa sokulimazana lapha phansi.
Izethekeleli zimisa ukuvakatshela eZimbabwe kulandela ukunqoba kukhetho okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Kuzisa ubuhlungu nxa ikhampani e-ADC isenze ama-budget projections based on these bookings. So kumele betshintshe ama-projections abo ngenxa yama-cancellations wona lawo. Baningi kakhulu kanti.
Kuhlelo lapho isihlaziya indlela eyavotwa ngayo esigabeni seMandebeleni namhlanje sixoxa lomkhokheli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo.
Abantu bakithi kabakhohlwa lokho kwenzakala ngesikhathi sombukazi. Bengeke babe yizithutha namhlanje ukuvuka sebevotela uMnangagwa owathi bona ngomunye umnyaka bangamawu afuna i-DPP ngelanga elilandela okwavuka kube abantu abangu-55 elubani. Ngokunjalo ubufakazi kunzima.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulabanye abantu abasola ukukhalala ukulalela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa edalela eParliamente okwenziwe ngamalunga eMDC izolo. Amalunga la aphume wonke ehoza uMnangagwa ememeza esithi sela ngoba bathi kakhethwanga ngokusemthethweni waqilibezela. UMnangagwa ubevula ngokusemthethweni idalela eParliamente njalo wethula amazwi akhe esimo sesizwe i-State of the Nation Address. Kodwa abantu abaningi enkundleni zokuxhumana ebulenjini basole kakhulu amalunga e-MDC labe sithi agida ndawonye kulokuthi adonse ijogwe ilizwe liye phambili. Sixoxele esinye isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, unkosikazi Zodwa Ndlovu othi amalunga edalela eParliamente awebandla le-MDC asechitha isikhathi.
Hayi, mina ngokukhangela kwami baba mbone ngani sokungamadlwane sokudlalwa sokuyani into eqhakathekileyo lapha sokuzimpilo zabantu. Nxa abantu sebefika benze ngani ngabantwana akusacaci ke ngoba baza kwenza kangaki i-5 years yonke le ikhona. Niyabona kusuka sokungasacaci. Hayi, mina njengomuntu omdala ohlala ngaphandle kwelizwe ofuna ukuthi ahambise izinto asebenze eZimbabwe, ngibone ngani badlala ngathi because bafanele balungise ilizwe. Abantu bayafa ezibhedlela, abantu abantwana balasikolo, akula msebenzi. So lokhana wokuhlabela belokhu bedlala ngathi hayi, lokhana angikuboni kahle.
Nxa ukhangela ubona ngani kukhetho oluzayo bengaswela yini usekelo ngenxa yalokho abakwenza kathesi?
Yeah, because bakhanya besadlala phela njengabantwana. Akula nto ezahlala phansi labo bazabehlabela bephuma besiyale. Kuyini manje khona lokhu? Ngabantu abangakho umuzi wona lowo kubi ilizwe bona leli. Basadlala. They need to be matured, bebekele into zokudlala. Lapha kunzima ekhaya lapha. Abantu abethu bayafa ngendlala. So kathesi sekhethiwe u-president. Senze njani? Sizatshona sigijima inezitradeni. Abantu bayagula la. Abantu bayafa ngekholera. So kube bephuma behlabela kuzancedana.
Bathi bona ngenxa yokuthi waqilibezela kukhetho abamnanzi, uthini wena ngalo?
Bahambile phela ekhoti. Abantu bahambile ekhoti. Thina sikhuluma ngabantu abaphilayo, bona bayadla bayasutha. Abantwana la ukuthi belungise simelele leyo 5 years isiqale phansi because kathesa kuzabe kuncedana kube kuhlatshelwa kuyacina sekuliwa sokulimazwana lapha phansi bayakhona ukhetho lwabazama wahanje ekhoti kwenziwa yonke into but manje siyenze njani phela bazaphuma kangaka ephalamenti kulokuthi kuhlale phansi indaba ilungiswe uyaphuma njani bazathini phela.
Alo ke ngonkosikazi Zodwa Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eBilitane. Izethekeleli ezivela emazweni afana leMelika leNgilandi zibikwa zacitshisa inhambo zazo kulandela ukunqoba kukhetho kukamongameli Mnangagwa lokudutshulwa ukwenziwa abantu abayisithupha ngemva kokhetho. EleMelika phambilini kokhetho lethula amazwi okulimukisa izizalwane zelizwe lazo ezivakatshela eZimbabwe elisithi isimo simanzonzo okungabangela ukuqhamuka kwedlakela ngasiphi isikhathi. Ukansela wedolobho leVictoria Falls umnumzana Ephias Mambume njalo osebenza kwezokwethekelelwa kwelizwe uthi kulamankampani akumsebenzi lo agcina eselahlekelwa kakhulu ngoba ayevele eselungiselele ukuba le bhizimusi elithexaxa esebenzisa inani labantu ababethe bazabuya elizweni kodwa besula amacebo abo ngenxa yomumo welizwe.
Abantu bayeza but not ngendlela ade sikhangelele ngayo. Ama bookings abesiwatholile kumbe ebekhona before ama elections ka July 31. Amanye sekanceliwe because of this fulcrum and pit of whatever what happened. So kukhanya ngani impumela yokhetho isiyenze amanye ama bookings akanceliwe.
Nxa ukhangele kuzaba ngono yini kunsuku ezilandelayo sekukhanya ukuthi kuhamba njani?
Hayi silethemba ukuthi ngokuhamba kwezikhathi because to me there are two sides of this whole story. Number one, we've got the people's president on the other side and the court's president on the other side. So silethemba elokuthi as long as we provide i-security njengelizwe to our visitors kungahamba kuhle going forward.
Manje bonabo abakhansile ama booking baningi kakhulu na kumbe ngabantu abalutshwana?
Baningi kakhulu okumangalisayo yazi kuzisa ubuhlungu nxa ikhampani e-ADC isenze ama budget projections based on these bookings. So kumele betshintshe ama projections abo ngenxa yama cancellations wona lawo. Baningi kakhulu kanti.
Kuyakhanya yini ukuthi bonabo abangasezi elizweni ngabaliphi ilizwe?
ama details abo can be put together but mostly ngama Americans and from European countries but abaphuma ku the look east police ekamgabe the previous president balutshwana abakhansilileyo abakhansila kakhulu ngama Americans nabavela ku European Union.
Ubona abekhaya bayeza yini ngobunengi ukuzabuka impopho maze Victoria Falls?
Abekhaya isifiso siyabe sikhona kodwa ngenxa yokuthi umumo womnotho awumanga kuhle. Ilizwe limi manzonzo, ilizwe limi ngezinyawo, ngabanayo ilokuze imali yokuthi bephume bebuye bezobona kumbe bezobukela kumbe bezozilibazisa eFollows.
Umeya wakhethwayo kuthiwa ngubani ibizo lakhe njalo ibandla lona lalifuna ubani? Lo ke ngumnumzana Ephias Mambume ukansila wedolobho leVictoria Falls ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eVictoria Falls.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngendlela evotwa ngayo izakhamizi zeMathebeleland lakobulawayo lokuthi kanti vele kungani izakhamizi zavota ngendlela ezavota ngayo. Sixoxa lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo. Ibandla leMthwakazi elancintisa ezigabeni zeMathebeleland lakobulawayo kuzikhundla zamakansila kunye labameli bedale lephalamende lanqoba isigabeni sinye sobukansila edolobheni leVictoria Falls. Umoyo uthi esigabeni seMathebeleland kwaba lokuqilibezela okwedlula ezinye izigaba zelizwe.
Siyabonga babagande labalaleli. Umphumela okhetho kawutshengiseli ukuthi abantu bakithi bavote, baphika abantu abanjengathi bavotela izano. Ngikhuluma nje izolo, bengisemadobo North, ngibizwe ngabadala kwezinye izabelo laphana. Bathi bayamangala bona ukuzwa kuthiwa izano PF winile ngoba ngikwanisile ukubhoda amawadi mhlawumbe bangafika amathathu. Bathi bayamangala ukuthi izano PF winile bona kabayivotelanga izano PF. Njalo siyananzelela ukuthi izano PF iyenze imizamo yonke ukuthi abantu abanjengathi bengafinyeleli ukuthi bakwanise ukunqoba ezabelweni zabo. Sinanzelela ukuthi kube basekele kwathiwa sinqobile ezabelweni zethu. Bekuyabe kusitsho ubufakazi obugcweleyo ukuthi ngempela abantu bakomthwakazi bayayifuna inkululeko yabo njalo bafuna ukulwela izabelo zabo. Ngezindlela singathi izano PF ithethe ukhetho luka 30 July yalwenza engathi mina yireferendum ngesikhathi ukuthi hayi abantu beMathebeleland kumbe abantu bakomthwakazi basiphikile thina njengemthwakazi Republic Party ukuthi singabantu abakhuthaza ukuthi kumele sizibambele indawo zethu ezabelweni zethu sizibuse. Kanti njalo lokhu kuqhubekisela phambili lohlelo lokuthi sithi hayi ngelinye lamalanga sisafisa ukuzithola sesililizwe sisodwa njengabantu bakomthwakazi. Ngamafitshane engakutsho, izano PF iqhubeke kanye iriga njengalokhu yakwenza ngo-1980. Abantu bamangala namhlanje ukuthi izano PF iyariga, especially abantu bemashonaland abagoqela uChamisa. Izano PF iqala ukuriga ngo-1980 rika ubaba uJoshua Nkomo lezaphu bayaqhubeka njalo kathesi akulanto abafuna iphakame eMathebeleland. Yikho uthola ukuthi lokhetho lolu basinike amanamba. Amanamba lana besiwaphiwa ngobunizananzela ukuthi ama-candidates ethu wonke phose amanamba abo ayafanana ngabo 200 to 300.
Manje kungaba lobufakazi na bokubana kwaqilibezelwa kukhetho njengoba sibonile uMnumzana Chamisa ezama ukuthi ase udaba lokuqilibezela kodwa aluphumelelanga. Kungakwaqilibezelwa yini esigabeni seMandebeleni?
Kwaqilibezelwa sibili kakhulu njalo njengoba ngishilo esabelweni seMandebeleni yikho okwaqitshilezelwa khona kakhulu okwedlula mhlawumbe eMashonaland ngoba siyananzelela ukuthi abantu bakithi kabakhohlwa lokho okwenzakala ngesikhathi sombhukazwe. Bengeke babe yizithutha namhlanje ukuvuka sebevotela uMnangagwa owathi bona ngomunye umnyaka bangamawu afuna i-DTT ngelanga elilandela okwavuka kufe abantu abangu-55 elubani. Ngokunjalo ubufakazi kunzima ukuthi sibe labo njengalokhu sabezwa bethi bacela i-primary evidence kuChamisa ngesizathu sokuthi izeki phela angithi kuyazakala ukuthi iyingalo yezano PF. Nxa kwakuthwe kusithi sifuna ubufakazi, izeki yayingeke ubuveze lobufakazi ngoba ubona yibo abakwanisileyo ukuthi umphumela wokhetho bawuveze usekela ibandla lezano PF njengoba sisazi ukuthi izeki lezano PF umuntu lo mfo wabo. Kanti njalo izekhona leyana iqhatshwe nguhulumende wezano PF ukuqhubeka itshontsha ukhetho, itshontshela abantu lokho abakade bekuvotela.
Kanti manje nxa kulokuqilibezela eMathebeleland South kobulawayo ke njengoba sibona ukubana ibandla leMDC Alliance liphose lanqoba isigaba sonke sakobulawayo ngaphandle kwesinye kuphela, kungakutshengisani lokho?
Siyabonga baba. Umbuzo lo nje besenza lati postmortem after elections njengebandla. Sananzelela ukuthi hayi abantu bakithi lapha eZimbabwe abalanto leyo kuthiwa ngesilungu i-voter education, kabafundiswa ngokuvota. Abantu abaningi bavote ikakhulu lapha kobulawayo besithi bakhipha izano. Ngokunjalo ekukhupheni kwabo izano zanu bebezitshela ukuthi ukukhupha izanu ukuvotela ukansila kaThamisa uvotele uMP kaThamisa ubusuvotela upresident uyena lo uNelson Thamisa ngoba abantu bebesithi bona bacabanga ukuthi ibandla elilothuba lokukhupha izanu PF embusweni libandla leMDC Alliance elikhokhelwa nguye uNelson Thamisa kodwa ke kusidanisile ngoba lo uNelson Thamisa ngemva kokufaka kwakhe abantu besishoneni kuma councillors abedlula 17 awugoqela ukuthi for the first time kumbali yakobulawayo sesithole udeputy mayor olishona abantu bakithi bese bekhala betshengisela laphana esithole kunzima ukuthi ayithina kasifuni ukuthi sibe lo mayor kunye lo deputy mayor abavela eMpumalanga ngokunjalo i-voting pattern yakobulawayo bebe vote abantu nje bethi bakhipha izanu PF hayi ngokuthi bala amabandla anjengathi iMRP kodwa bebecabanga ukuthi ngokuvota bevotela o-councillor uMP u-presidential candidate nalo ngokunjalo bazakhipha izanu PF kanti ngemuva ngale besivele sibatshela abantu bakithi ukuthi hhayi alisoze lafa layikhipha izanu PF ngoba izanu PF yafakwa ngabantu abagoqela bona labo asebekuphathi kaNelson Thamisa ngoba ngesikhathi leso abaningi abemashonaland babevele besekela izanu PF.
Alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni leStudio 7 okobulawayo lingakhohlwa njalo kusasa siyaqhubeka ngelinye njalo ihlandla lohlelo lwethu lapho esihlolisisa indlela okwavotwa ngayo esigabeni seMathebeleland.
Yebo 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 Mthwakazi omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Niyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ezinye izalwane zeZimbabwe esezihlala kwele Bhilitane sezibumbe inhlanganiso yokuphathisa abafinyelelwe ngumkhuhlane wesihudo secholera eyeDiaspora Cholera Crisis Committee ngenjongo yokubuthanisa imali lokucubungula imbangela yalomkhuhlane. UEzra Chisa Sibanda weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseBhilitane.
Inhlanganiso le ibunjwe ngodokotela abongi kunye lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo kweleBhilitane ukuthi ilwisane lokusabalala komkhuhlane wesihudo owekholera osukhathazile eZimbabwe. Umnumzana Freeman Ncube oyeMathebeleland Development Committee ngomunye obasungule inhlanganiso le.
Thina ke njengeMathebeleland Development Initiative sibone kufanele ukuthi sihlangane lezinye inhlanganiso labodokotela labonesi labanye inhlanganiso nje ngesiphangephange ukuthi sihlangane saforma iDiaspora Cholera Crisis Committee.
Uye phambili uNcube echaza ngomsebenzi wali committee.
Inhlanganiso leyo sizama ukuthi sibone ukuthi siya enza ama research kulabodokotela phakathi ukuthi babone ukuthi yikwini abangawuncedisa abangancedisa ukuthi sibone ukuthi siyavikela lo mkhuhlane ukuthi ungayiphambili. Singakulungisa lokho kuzayenza ukuthi sibone ukuthi izinto eziningi eziyizo ekade zidala umkhuhlane lo ziyaphela.
Umkhuhlane lo uyavikeleka njalo awukho emazweni asathuthukayo. Kutsho uNcube othi umangaliswayo ukuthi kwenzakala njani kweleZimbabwe ukuthi abantu babulawe ngumkhuhlane onje.
Lokhu sisehluleka ukuthi sivikele umkhuhlane okwenza ukuthi siwuvikele. Ngicela ukuthi abangani bami bonke abakudiaspora labangaphandle asizameni ukuthi sincediseni umkhuhlane lowo ungakaphumeli ngaphandle ungakafohli ukuthi ugcwale yonke indawo.
Uqhubeke unqube ekhuthaza uhulumende ukuthi alungise impompi zamanzi.
Ama-local authorities nohulumende into yakuqala bazame ukuthi balungise lawo mapayipi adubukileyo ayiwo akhipha amanzi angcolileyo angena kwamanye amanzi lemgodini ama-bore waters asengcolile ngenxa yamanzi la angcolileyo avela emapayipini. Siyazama lathi nje njenge-diaspora cholera crisis committee ukuthi sihlanganise izimali sithumele izimali ukuthi ziyencedisa khona ngale.
Izibonakaliso zalomkhuhlane ikuzwa isisu esibuhlungu njalo sikugijimisa uhuda ubuye uhlanze uzizwe uphela amandla ubuye uzwe uwoma. Incwethu zezempela kahle zithi umkhuhlane wesihudo secholera wenqabelwa ukuhlanzeka udle ukudla okushisayo njalo ubilisa amanzi kuqala ongakawanathi. Ngimela Studio 7 eLondon igama namu ezo Jesus Banda.
Siyabonga Ezra Jesus Banda. Silokhu sikudaba lunye. Kulabantu abachothoza uhulumende ngokwehluleka ukuvimba ukumemetheka kwemkhuhlane wesihudo secholera osubulele abantu abangamachumi amathathu lanhlanu. Ake sizwe abanye babo bexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 kuhlelo lwethu Zimbabwe Today esilethulela lona inkundleni yokuxhumana ebulenjini iFacebook kukhasi lethu leVOA Ndebele.
Uhulumende kumele alungise amaphutha, balungisise amanzi, abantu abaphuza amanzi ahlanzekileyo. Njalo labo laba abathengisa emgwaqweni ekubuhlungu ngoba izingane zabo ziphila ngakhonokho abakuthengisayo. So angeke bazwisise ukuthi bayekele ibhenzini.
Mm-hmm. So wena ngombono wakho ubone ngani uhulumende njengoba esithi kala mali lamakansili imali ngani yasilela kakhulu eHarare, so bathi bangeke bakwenza ngesiphangiphangi ukuthi kunqabelwe sibili umkhuhlane wesihudo owamanje kumele kwenziweni mandlovu?
Kumele bona bahlambulule bezame indlela zokuhlambulula amanzi anathwa ngabantu. Labona laba abadayise emgwaqweni kumele ba-understande, but inkinga ngokuthi babe sebewodile bazoba lelosi. Uba mabe bayekele ukuthi bathengise, ababanike imisebenzi ezophilisa izingane zabo, beqale beme ukuthengisa. If uma bengakwanzi ukuthi bayenze khona lokhu, abayekele abantu bazithengisele into zabo, akula ngenye indlela.
Uzwa kuthiwa uhamba njani lapho vela khona edorobheni? Idorobho lapho vela khona yiliphi?
Kobulawayo.
Unceda njani abantu khona ngale? Kumbe akula lawo into ongayenza ukwenza ukuthi abantu bephephe kwisihudo lesi?
Ana ngiyabakhuthaza ukuthi manathe amanzi beqale babhoyise, but akula indlela esingayenza.
Yes, siyambonga kakhulu-ke uNkosazana Sandra Ndlovu ukhona ngale-ke eJohannesburg. Sibona zani silo omunye umuntu ecingweni lapha singazuthi silobani. Sakubona mfowethu.
Ngibona njani?
Ngiyaphila. Ngikhuluma lobani?
Ngikhuluma lombono.
Wena uthini ngodaba lolo?
Udaba lunzima kakhulu lo. Uhulumende kumele alungisise ngoba abantu baphephe kulo mkhuhlane wesihudo. Njalo lo mkhuhlane ngithi uqale khona le Harare, so usumemetheka. Kumele abave babhlokhe laba abantu abadayisa ama-fruits nama-vegetable abuye from eHarare.
So kumele kumele bakwenze njani khonokho?
Hayi, la bantu bakumele abantu bamashona la baphume lapha emathebuleni bayahambe beye khona le, ngoba uqale khona lo.
Kodwa phela abantu bayahamba phela, umuntu uyasuka lapha endaweni enje ayekweyinye akuvunyelwa khonokho mzana?
Hayi, awusambena kumele wabhlokhi la abantu abatravelayo lapho noma sebemebethisa lo mkhuhlane. Kufana nezinye zambia ngithi yabona amabonelawana abantu behlola ma ufungazi bezambia andinikeza amabodlela ukuthi behlola ninikeza nama-tablets. Nawo kube njalo ngabayenza ama-roadblock babhlokhe abantu laba ama-transport abatransport ama-vegetable nama-fruits lawa. Angavumeli kangena kobulawayo, angavumeli kangena emathebeleleni.
Ye, kodwa abantu bayakudlani kwenziwa njalo, usuzokuhlupheka lokho.
Asukuthi into zonithi ziyavuyela, asukuthi into zonke zimele zibe zivelele khona le kimfo zikhona ya nangapha lesi into zibuye ngase-South Africa. Ngiyazwakala into ukuthi zibuye ngakhonani ngolapho kuqale khona lo mkhuhlane lo wesifudo lo. Kumele baqhathekise le ndaba besithi le mathebeleni lenza ufika ungazofika nangaphakithi. Ambongelo.
Ye, wathi sithathe ubaba osecingweni khona manje silo baba uMichael Ndweni. UMichael Ndweni uhlanganiso yeUbulawayo Vendors and Traders Association.
Ngapha kuBulawayo hayi bekungani akuazi serious kakhulu. Of course i-council bethina they are having an operation to try and discourage abantu abathengisa ukudla egcekeni. particular laba abaphekayo but ngathi ukuxoshanisa abantu sure Saturday nayo bese ngakubona kangako as compared to what was saying in Harare. I think it's because maybe amavenda zakubulawa they are trying also to exercise extreme caution in terms of cleanliness, which is a commander for doing that nabantu abathengisela khona. But our concern is ukuthi kulama veggies amaproducts that are coming from outside Bulawayo as of ebusuku namhla kusisa ayikhanyele impide ebuyile lapha esasitate ukuthi ngxenye ngayithuthe imikhuhlane
imbida leyo kuthiwa ivela kubani
Harare khona le jiwa ngole cholera khona ama-reports athola they are saying ukuthi abantu laba it seems I think maybe the government or some government agencies are telling a band we don't think I export thing keep my baby from Harare. But I don't know about the issue, then they started shipping out in Peter and God.
Paulina Lienzani ngakho konoko ezelitshela abantu ngakho kumbe
yakhuma lama structures ethu besixoxa nawo sotshela ukuthi bangawodi imbida emarket engcono sibili thengisa ama-products but imbida bengayiwodi imbida leyo ngoba eminyankhona ingabe i-contaminated njalo kunye futhi sike sazama usixhume ubulawa sikhansile ekuseni sifuna ukuzwa isimo sinjani and then our suggestion was ukuthi nxa kuphosepo akufakwe ama-points kuma-major roads angena kobulawayo kube le ndawo zokugeza izandla ithi ngesepa even ama-buses anjani wegahlise but spray or something that are entering the city what we try and contain ilokhuzeni i-cholera leyo esiyihlaseli because we're getting ukuthi athe currently abantu abayi-10 kobulawayo ukuthi bane-cholera so they are being tested now to ascertain whether babele-cholera so esikutshela abantu esisebenza labo ukuthi abahlanzeke indawo abasebenzela kuzo bayenze ama-clean-up bafundisane bakhangele abantu abangcolisayo kunabantu abashingekeza egcekeni ema-shops labanjaninjani bakhangele sibili bareport abantu wonke umuntu aphatheke avula amehlo ngoba lokhu kuthinta thina sonke.
Lapho-ke belilalele uGibbs Dube we-Studio 7 exoxa labalaleli be-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook kupheji lethu le-VOA Ndebele. Kwezemidlalo, iqembu labesifazane elimela eZimbabwe emdlalweni wenguqu seliphelelwe ngumphako kumncintiswano walonyaka oyikhosafa oqhutshelwa kwele South Africa. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanje.
Iqembu leZimbabwe liphutshe imidlalo yalo yezibali sendaweni yesibili engalanini yesibaya sikagroup C le miklomelo yesithupha kuthi eleUganda yilo liphutshe lisendaweni yokuqala le miklomelo yesikhombisa. Limpumela itsho ukuba iqembu leUganda yilo lihle lathola ilungelo lokudlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano ndawonye lele South Africa eliphutshe lisendaweni yokuqala kusibaya sikagroup A. Ikanti kusibaya sikagroup B kuphumelela amaqembu amabili abalisa eleZambia lona elihlezi phezu kwengalanini le miklomelo yi9 kanye lele Cameroon eliphutshe lisendaweni yesibili le miklomelo yesithupha. Iqembu leCameroon leZimbabwe yaqede imidlalo enemiklomelo elingeneyo kodwa umehluko obesekutheni iqembu leCameroon lihlohle amagoli amaningi kuleleZimbabwe yikho ledlilele kusigaba sesemifinal. Iqembu leZimbabwe linqotshwe kufinal emncintiswaneni wanyakenye okuchutshelwe kweleZimbabwe lapho elafinyelela khona kusigaba sesemifinal ngemva kokuba kube yilo eliqede lisesimeni esihle kumaqembu aphutha imidlalo yezibaya esendaweni yesibili kodwa lonyaka kwehlule. Olandela umdlalo wenguqu usibonakaliso Ndlovu uthi ungaphumeleli kweqembu leZimbabwe kuveza ukuba sekumele kuzanywe abadlali abasakhulayo.
Ngibona ngani kudliwe ucoach wabo ngakuthiwa khangela egemini yokuqala wayefake ama-original players then kusecond game besidla iSwaziland kwasongeniswa abatsha but sithese sidlala le Uganda wabisela labantu esibajayeleyo abadala so mbona ngani basuke badelele iUganda kakhulu ngakho ke umbono wami mbona ngani laba ama players lawo amadala sesiwajayile so kumele ukuthi hayi bethatha umhlala phansi sebetshonelwe lilanga.
Amaqembu abefakwe kuzibaya ezintathu okutsho ukuba amaqembu amathathu aqede ehlezi endaweni ephezu kwengalane yiyo ahle edlulela kusigaba sesemifinal lapho iqembu leCameroon elizadibana khona leZambia kuthi eleSouth Africa lizadlala leUganda. Kusasa amaqembu azahlaba ikhefu ukuthi imidlalo yesemifinal iqhubekele phambili ngolwesine ikanti umdlalo wokudinga iqembu elizaphutha lisendaweni yesithathu uzodlalwa ngolwesihlanu kube sokusithi ifinal izadlalwa ngomgqibelo. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Usifikiseke emaphethelweni ohlelo kodwa singakehlukani-ke sikhangele inhloko zendaba. Abanye abantu basola ukukhalala ukulalela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa edale lephalamende okwenziwe ngamalunga e-MDC izolo. ize thekeleli zimisa ukuvakatshela eZimbabwe kulandela unqoba kukhetho okwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ngo 7:30 ntambama.